Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usole ibutho lesizwe ngokudubula amahlayana njalo libulale abantu abakade betshengisela eHarare izolo. Besola indlela ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ethula ngayo impumela yokhetho. Embikweni ofundwe yisikhulumeli sakhe umnumzana Nkululeko Sibanda, umnumzana Chamisa uveze ukukhathazeka kakhulu ngalesi sehlakalo lapho okuphinde kwalimala abambalwa kwabhubha abathathu ngemva kokudutshulwa ngamasotsha abehlomile. Amasotsha la abexotshana labatshengiselayo abakade belubhekise enzikini yedolobho ngemva kokuba bathelwe ngamanzi ababayo kanye lentuthu etshisayo. Ngesikhathi bebuthene esangweni lehotela ebivaliwe befuna ukungena. Asizweni amazwi kamnumzana Sibanda.
Abantu babulewe batshaywa ngamasotsha kungela sizathu esiqondakalayo ukuthi ngesani. President Nelson Chamisa uthi kungabi lodlakela elizweni.
Umnumzana Sibanda uthi besingekho isizathu sokuba abantu behlukuluzwe njengoba besebenzise ilungelo labo lokutshengisela.
Sicela ukuthi abebutho namasotsha namapolisa labantu baziphathe ngendlela ekhuthaza ukuthulela izwe.
Amasotsha abikwa abetshela wonke umuntu ukuba aphume edolobheni okubangele ukuthi kusale kungela muntu. Abaphila ngokuthengisa impahla ezijiyeneyo labo basukile edolobheni. Kwasala amasotsha abehlomile abexotsha abantu bonke esithi bephindele emakhaya. Bekuthule kuthezwi edolobheni leHarare izolo kusihlwa kungela bantu abanyakazelayo njengenhlala yenza. Lolu daba lililotshelwe yintatheli zindaba yeStudio 7 uMavis Gama.